Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli izindaba eRainbow Hotel kobulawayo, umqondisi wenhlelo eVMCZ unkosikazi Faith Ndlovu uthe bayathokoza ngokuqonga kwenani lezindaba abazixazululayo phakathi kwentatheli izindaba loZulu, ethi lokhu kuveza ukuba uZulu weZimbabwe usesiya esazi amalungelo akhe.
Iripoti yethu esiyikhiphileyo njenge-Voluntary Media Council of Zimbabwe eyama-complaints kuthiwa yi-media complaints analysis ka-2015 itshengisa ukuthi ama-complaints akhuphukile esuka ku-35 eminyakeni odlulileyo esiza ku-43 ngalo mnyaka. Njenge-Voluntary Media Council of Zimbabwe kuyinto esiyamukelayo ngoba sibona ukuthi ikhombisa ukuthi uZulu usiya esibakwazi kakhulu nge-Voluntary Media Council of Zimbabwe langaleyo esiyithi yi-media complaints mechanism esetshenziswa nxa abantu bephanjaniselwe nguZulu. So sikholwa ukuthi ukungezeleka kwama-complaints kutshengisela ukuthi abantu sebesibakwazi kakhulu njalo sebekhuthazeka kakhulu ukuthi bayisebenzise i-media complaints mechanism.
Unkosikazi Ndlovu uthi njengenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba kubapha amadlabuzane okuqhubeka besebenza ngamandla.
Njenge-Voluntary Media Council of Zimbabwe siyathokoza kakhulu ukuthi abasebenza nabo abentatheli izindaba bayabona ivalu emsebenzini esiwenzayo. Khuluma kunje singathi ngama-new members abajoyinileyo ababalisela i-VFM, babalisela futhi lephephandaba elitsha elithiwa yi-12 Beam elemasingo. Ngabo imuli ye-VFM iqhubeka ikhula and thina sikholwa ukuthi lokho kutshengisa ukuthi esingathi yi-voluntary regulation ye-media siyasebenza njalo iyaqhela kweleZimbabwe.
ULinox Mhlanga intatheli izindaba elodumo uphose elakhe ilizwi ngalolu gwalo.
Izikhathazo zabantu nxa bekhuluma ngendaba itshengisela ukuthi khona okungekhoyo. Nangobona kwami yi-training okunye ukuthi umumo welizwi owenza ukuthi abantu babe lakho ukuthi babhale indaba ezingabeni zingancane kumbe kube indaba lezane zokuthi khona umuntu uyathatha nje usengcono abese kubhala phansi. Abantu bayakubona khonokho nxa bebala indaba lezi bayakubona babakhona njalo.
Umhlanga ugcizelele ethi kuningi okubangela ukuba amacala afike e-VMCZ ande loba nje ezokwethulwa kwemibiko ezweni kusase lokuncindezelwa.
Then nxa sesikhangela ngendaba yokuthi i-VMCZ yona njenge-organization ekhangela imedia ilomsebenzi wokuthi train ama-journalist ukuthi bebe lama-ethics. Ama-ethics lawa yokuthi bakhangele lokhu abalakho, bakhangele iqiniso, balibhale njengoba linjalo kunokuthi baphongukubhala abakucabanga.
Ugwalo lombiko lo owethulwe yi-VMCZ olulesihloko esithi Media Complaints Analysis luveze ukuba ngomnyaka ka-2015 amacala angamashumi amane lantathu yiwo aphathwe yikomiti ethatha ixazulule amacala, njalo inhlanganiso edinda iphepha ele-Daily News yilo elaba lezikhalazo eziningi ezivela kuZulu. Ezinye njalo ingwalo eziyethulwe yi-VMCZ ngezithi Impact of Social Media or Media Ethics in Zimbabwe Media Regulations Framework, a Comparative Analysis, lethi 2015 Annual Report Promoting Media Professionalism Accountability Today and Tomorrow. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingunophumelelo Moyo.